sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olambukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 Zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti.
Yikho khonokho kutshengisa ukuthi iveki ivele yona iveki ikhokhelwa ngurhulumente kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste, abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayimvota because befuna ukwehlisa.
Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela nabantu babo bayaretshela amagwada uNkulunkulu-ke bathi mina izibuhlukile uyadla amagwada akufulele umuntu akadamazi.
Sinengxoxo lomphathi mtambo wezabesifazane labasakhulayo uNkosikazi Sithembiso Nyoni othi yena nguye ofanele isikhundla lesi.
Angikabezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo umuntu ole-focus ku-development, kumbe umdala kumbe umncane, akutsho lutho lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission solwehlise inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti. Lolu gatsha luhlangene lenkokheli yamabandla aphikisayo izolo lwazisa ukuthi inani lemitshina yokubhalisa amagama ama-BVR kits selehlisiwe ngoba uhulumende engasela mali. Uhulumende wengezelela amalanga okubhalisa amagama ngenyanga eyodwa kulandela ukwehluleka kwakhe ukufikisa inani labavoti elalikhangelelwe ukuthi libhalise eliyizigidi eziyisikhombisa. Ekupheleni kohlelo lolu ngenyanga edluleyo kwakubhalise abantu abayizigidi ezine lengxenye kuphela. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, iqiniso lelo njengamabandla aphikisayo uhulumende we-ZANU-PF abakhokheli bethu zabathuma ukuthi bahambe kuZet bayexoxisana ngeZet bebatshengisa impumela ye-voter registration eyayisenziwa yiZet sikhangele inamba ababezifuna leyo 7 million engaphumanga. Okukhombisa ukuthi kulenkinga ezithize kumele zilungiswe Zet ukwenzela ukuthi uduvo lokurejista njengamavota ikhangele ontanga laba abantu abethu iningi leyo labo ngabalazinti zokuhlala sokuthiabo lu-group of resident yile ngazane livele lingikinga. So kuqakathekile ukuthi sazi uzulu ukuthi nanxa ungelaproof ye-resident dinga umuntu okuthiwa yi-commissioner, ukhansela, umeke bephalamende labantu bezethi bakhona baza kubhalela abathi i-affidavithi eza kubhalisa ukuthi-rejista. Indaba le kayikangene kuhle kuzulu, uzulu bengayisisisi ukuthi kulama-affidavithi esaswa esiwasayinayo thina njengamingu-MP ngo-commissioner of office. Wakusayinela leyo affidavithi kawusakuzwa ukuthi ufake leyo proof of residence. Futhi uzama ukuthi sibuyele futhi sikhankase kuthazi uzulu ukuthi asihambe ayerejista ngoba ukhona kathesi wonke umuntu waseZimbabwe nxaangokangorejista awusoze wanelise ukuthi uvote ukhetho lika-2018.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lungezelelwe ngesikhathi abanye kade bevakatshile khona ngapho ekhaya bevele emazweni atshiyeneyo sebebuyele. Manje akusoze kuwenze na ukuthi inani leliyale lingakhuphukani?
Kuzakwenzeka ngoba ngasathi thembe ukuthi iveki izazisisa yazi ukuthi izizalwana zingaphandle kwelishi iningi lazo zibuya ekuceleni komnyaka. Sithembe ukuthi ngesikhathi sonke sokuphela komnyama December, November, konapho bazabe bevulile kwenzelo ezibhala nge-GST. Kukhanya ngani kwehlule. Angazi ukuthi bakwenze ngabomo yini saba ukuthi abantwana bazarejista laba abangaphandle kwe-issue. So angisakwazi ukuthi yinto esizayixokunga nakwiphini ngoba udaba lokuthi labantwana abangaphandle kwelizwe barejiste njengamavota kuqakathekile. So fele kugcina ukuthi barejiste yilithatha ngesiyelo kwijeki bese sibona ukuthi kuzakwenziwa kanjani ngoba kathethi kulomgoqo onzima ukuthi uhulumende waseZimbabwe anelise ukuthi abe lemali.
Sizwa kuthiwa iZEC emhlanganweni ewuyenze lamabandla ezombusazwe ngolwesihlanu ithe yona imtshina isiza yehliswa ebilitshumi kade isetshenziswa koBulawayo izayehliswa kube ngeyisithupha kuphela ngenxa yokuthi akula mali. Likubona njani lina lo?
Yikho khonokho okutshengisa ukuthi iVeki ivele yona kayiVeki ikhokhelwa nguhulumende kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayeziota because befuna ukwehlisa ngoba kuvele kulilungelo esizalwana seZimbabwe ukuthi sirejiste njengevota. So uzulu kandaba asambeni ngobuningi bethu siyerejiste ukuvota bazayikhipha lemtshini ngoba nxa banelisa ukuthi bakhiphe imtshina elitshumi namhlanje befuna ukunika eyisithupha mhlamba kuzulu konoku ngoba kukhankasa esizenzayo ukuthi kumele basinike ithuba elinye ukuthi kurejiste ikube ngezelele ngenyanga.
Lo ngunkosakazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na? Sixoxe lesakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukhansila njalo waleli dolobho.
Hayi, lapha akula into enhle, into ziyakhwela every day, akula into ehlayo ngitshona kanye. Lokho mbona ngathi asoza ukukhwanise ngoba iproblem ekhona ikuthi imali esilayo leyesisebenzisayo ibhondini ezisephatiyeni kalisebenzi lutho ngoba ngelakhonapha nabayana nxa sebethenga i-raw material sokufunakala i-forex leyo bayayithenga ku-black market. So ikhona ethenga esebenzisa ibhondi kule certain percentage laye ayitshajwayo. So into leziyana ziyakhwela. I'll give you an example yokuthi izolo mina ngithenga isilugu senkukhu ngisithenge 280 kodwa sengifaka leyikhokeshi seyi $300. So you can see ukuthi khona vele akula into ethiwa yayehla. Into actually seziya phambili naphambili ngokuphela.
Manje into ezimqoka ezifana lesinkwa lenyama ezithengwa nsuku zonke, intengo yakhona ihamba njani?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela nabantu ababo uyarethela amagwadla uNkulunkulu ebanikile izulu ukuthi line uyadla amagwadla athulele umuntu akathi amazi ngoba ukwesinkwa lokhuyana siyileisure ayisasiyonto yokuthiwa khona ibesiki ukuthi khona umuntu usabe lapho ngoba lami nginje so isinkwa angisikwanisi. So nyabephonga ukuthi omama khonokho bebekuphekile bekutholile ikonokho nxa kungekho nyandiyithwala ngo-11 ikonokho akusena lokhuyana ukuthi kuthiwa kule sinkwa umuntu akatheli isinkwa kumbe ithukela inyama. Hayi, inyama yileisure athe sigwele imbida emasimini lapha abantu bayakuhambela bayawutshata emasimini abantu bafake ifayi bahle.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka kuyaba kunjani?
Kuvele kunzima akula into echiphileyo abantu bajwale bayahlupheka ukusiyaphambi. So kufana nezikolo kathesi kuvula izikolo kathesi kunje so hhayi yiso baliya akula into ephuma abantu bayadiveka umnyaka usiyaphela. I tell you abantu bekuzihambela bekhangele izinto khona kusupermarket akabathengi lutho kambe uyakuthenga uyakukwanisa awusoze ukukwanisa. Yothi siye ukuthi khona even i-Christmas yona le esiyidlalileyo abaningi kade bezihambela olembuzi uzabe zibulalela imbuzi yakhe yakhe.
Umnumzana Peter Moyo isakhamuzi seHarare njalo engukhansila wedolobho leli ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. izakhamuzi zemaplazi eGwanda seziqalile ukugola amacimbi wona athengiswa ngamadola amachumi amathathu ibhakede lilinye osekudale ukukhonona kwabaningi ngoba kulabantu abaningi abavela eMpumalanga ukuzogola amacimbi la lokho sekudale ukuthi izakhamuzi zakulumango zithi ngabe uhulumende uyangenela ekuthengisweni kwamacimbi ukuze kube lentengo ebekiweyo. U-Albert Ncube ubhodabhode emaplazini alesi siqinti lapho ukubanjwa khona amacimbi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kumaviki amabili adlulileyo, amaplazi abalise leChindeni Tonut lele Timber Farm aseduzane ledolobho leGwanda kanye lele Deep Four eColembon ahlaselwe ngabantu abavela endaweni ezithiyeneyo zelizwe abalande ukuzogola amacimbi. Lobanjwa kwakathesa amacimbi emalutshwane ukwedlula ngombimbitho wanyakenye. Lokhu akuzange kwamisa abantu abasuke eMpumalanga kwelizwe ukuze eGwanda ukuzowagola. EChindeni sihlangane lojaha osakhulayo u-Aletha Nathi, yena osilandisele ngokubanjwa kwamacimbi.
Mina lapha ngisetonudu West ngamacimbi, then amacimbi sagola siwafuse, singawafusa sesiwachaya, after that sesiwomisa sesithengisa. So kuyinto encedayo kakhulu.
Uyengezelele wathi owakathesa usobhuku wabo ubizele emuva abantu abakade bezogola amacimbi ngoba emalutshwane. Lapho sifike Deep Four sithole unkosazana Varaizo Mkwazura osuka emenezi eValcom othi uzogola amacimbi ukuthi athengise aziphilise lemuli yakhe.
Ngisuka emwenezi ngizobamba amacimbi. Sengibambiye agcwala amabhakedi amathathu. Ngizafika ngiwathengisa, abathenga nge-$25.
Umnumzana Ronald Ncube ohlala eDeep Four uthi abantu babuye ngobuningi kuzodinga amacimbi besuka endaweni ezithiyeneyo zelizwe kodwa ukhala ngentengo.
Lapha abantu ade bekhona lapha ngabantu ade bevela eBybridge leMaswingo kuthiwa iMwanezi vele ngobuningi ngathi iBybridge ve bengakwana sometimes u-17 number yakhona mangicabangela ke ababambile amacimbi abekhona nyana but abangafanida ka-Ibrain ngobuningi bakhona. Price yakhona ibingani ngayicaci kahle bebethenga ngama-25 bebuye beqe bethi 30 kwesinye isikhathi 27. Intengo yakhona ihambelani ngoba into leyo lomsebenzi le-labour plus yalimaza lezandla.
Omunye okhale ngentengo ephansi yamacimbi ngunkosazana Sakhile Ndlovu othi lintengo kumele ikonge ngoba ukugola amacimbi kungumsebenzi omkhulu.
Bayala ukuthi bathenge ngephezulu, bafuna iphansi, bafuna i-25 kodwa wena kufanele ngakuba 40.
Umnumzana Raymond Mawuba ngusomabhizimusi njalo umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Cultural Artifacts Association uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imigoqo ekubanjweni lokuthengiseni kwamacimbi ukuze labo abahlala lapha atholakala khona benelise ukuziphilisa ngawo.
Esikukhangeleyo ukuthi iGwanda yisigaba esicane kakhulu ukuthi amacimbi nalawa labo abantu beGwanda benjalo ngabakwanisi abakwaneli but uzathola ukuthi khona kunabantu ababuyayo abavela ezigabeni ezishinishini asiyale kukambi amacimbi yinto yemvelo, yikudla ukuthi umuntu wonke kumele kuthole njengoba engumuntu wezimbabwe. But esikhangeleyo ukuthi kungabanjani ukuthi abantu banalaba abalapha esigabeni seMatabeleland South Province babe yibo abakutholayo ngoba into le yinto abavele abaphila ngayo kusukela nini lanini. Lathi sinje sikhula sathola vele elokhu ekhona amacimbi. Abanye sikhula njalo sibe lama-degree aphezulu befundisa kiwo amacimbi analawo.
Ngombimbitho wanyakenye ka-2017 kwaba lamacimbi amaningi kakhulu esigabeni sangezansi emaNdebeleni okwadala ukuthi abaningi bacabanga ukuthi ayahlola. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Namhlanje kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabesifazane lezabatsha. okokuqala ngiyalambulela kuhlelo ma.
Siyabonga baba.
Yee, siyabona ukubana usule sikhundla esitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ikakhulu lesi esizwa ungani abanye bakhalakhala ukuthi hayi waphiwe lani wena ungumuntu omdala esama youth les.
Angikabezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo ngumuntu ole-focus ku-development. Kumbe umdala kumbe umncane akutsho lutho lokho. Baningi abantu abatsha abangazi konke, baningi njalo abantu abadala laba abangazi konke. Kodwa-ke isikhundla engilaso kade singe sabomama and youth affairs. And singikhangelele ukuthi sibone ukuthi omama la vacha bavele bachiwa ngemuva isikhathi esiningi and ungazukhangele futhi there is both a generational and a digital gap which nobody is looking at. Kulabo mama abaningi ama professionals abaretireyo who are left behind, that's a resource engasetshenziswayo engifuna ukuthi ngavele ngibe on the gear isetshenziswe. Kube labantu abatsha abale vision and ababonayo sibili abakumele ukuthi ngabe siyabasebenzisa ukuthi bathathe i-experience yabadala bayisebenzise ku-vision yabo. Ilizwe leli will turn around in no time. So abantu abatsha labadala kumele siqalise ukusebenza ndawonye kungaze kwaba le-digital and generational gap. Kudala abantu babehlala phansi baxoxisane kube le handover take over in everything eyayisenzakala kusosayethi. So isikhundla leso engisiphiwe ngiyasithabela kakhulu ngoba singenza ngibe lexesha elokuthuthukisa omama ndawonye labatsha. Kuqakathekile khonokho ukuthi abatsha bakwazi ukuthi abazali bavela ngaphi, abazali njalo bazwisise ukuthi abatsha baya ngaphi.
Ye kodwa kunhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu sikhangele lokhu okuchoyo i-digital age le khona akusoze kube lodubo na nxa usukhangelane ubhekane lendubo zabo ezibalisa khonoku nje ukwemtshina lezinsuku o-social media lokunye kunjalo.
Udubo lungafana lani baba ngoba udubo lonke lulesizathu ukuthi indaba lukhona. Njalo ungalukhangela positively, ungalu-avoid facet squarely, uzathola ukuthi khonapho kulodubo khona kulapho kule mpendulo khona. Njalo abantu abatsha kabafuni sibaphendulele, bafuna ukuthi sibancedise baziphendulele inhlupho abalazo. Abaningi bakhona eZimbabwe bafundile, abakufisayo ngamaxesha, abakufisayo ukuthi bancediswe nje ukuthi babe le ndlela zokusebenzisa ulwazi lwabo, lokusebenzisa imibono yabo, lokungandana bona bodwa ukuthi bathi indlela yini. Thina abadala siqakathekile ukuthi kumele sinike i-vision, kumele sinike inhlakanipho, wisdom and a vision of a nation. Abatsha bese sibancedisa ukuthi benze izinto zabo within set values and set boundaries of a vision. Labo futhi laba senza i-vision yakhona singabathiyi ngaphandle, kumele sibe labo and kuningi kakhulu oza ukuthi ungakukhangela. Ngitsho kade sisakhangela emuva ukuthi khona emuva abatsha bodwa bevele bayabesenzayo. Kukhona abanye ngxaya bangatsho njalo ngoba bayakwazi ukuthi engiyenza gebha mboni okunye okungafanelanga kubonakale kwakusenzakala izolo. But asifuni kulandela kulokho, sifuna ukuthi khalithe sisikhangele phambili, sithathe abatsha abazimiseleyo ukuthi baye phambili siye phambili. Sikhangele abatsha abalembono, abalamacebo, abalama-skills, abalesifiso sokuthi bakhokhele namhla nakusasa. Sibancedise, sibanike leso space ukuthi lokho kwenzakale. Nambonangani, I'm just the right woman to be in this position and I'm very excited and I look forward to it.
Kwezabo mama lapha siyabona balendubo ezijiyeneyo ezingani zinenganyana kulezabo baba, ikakhulu sikhangela ukuthi bakhona abanye abagcina bethengisa imizimba ngokuswela imisebenzi. Ikhona yini indlela elikhangele ukuthi liphathise abanjalo?
indlela yokuphathisa indlela zokuphathisa mama zinengi ngilokho engenile uma ngicubungo la ngikhakela uzathola ukuthi obaba balenhlupho labe ziningi kakhulu bathule bayabubula kodwa kodwa inhlupho balazo ungaze ukhangele i-domestic violence for instance obaba abanye bayachaywa ngumama bayathiswa ngemlilo bayathiswa ngama-oyili bayathiswa ngamanzi abhoyelayo kodwa abanye bayathula ngoba balenhloni ukuthi bathiwa wehlulwa ngumfana
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu ma
siyabonga
Loke bekungunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo wezabatsha lezabesifazane ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Sanibonani balaleli be Studio 7 siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 1386 0 15460 15580 lagu 6080 lingakhohlwa uhlelo lwe live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ku 13680 lagu 15460 frequencies siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele
Abesifazana bathi balembono etshiyeneyo ngokuthi umnyaka ka-2018 lo esiwusungulayo uza kuba ngcono na ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe ngcono. Abesifazana esixoxe labo kumnyaka odluleyo bebekhala ngokuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi, nokunye okunenginengi. Abanye abanjengo-Senator Sithembile Mlotsha weMathebeleland South engowebandla le-MDCT, Uthi lanxa uhulumende ethembisa ukuthi uzagoqula ezomnotho akulula ukumkholwa ngenxa yezizathu ezithile.
Ukuthi sokulomnangako akulamehluko ngoba kulokho kulezana. Ngoba vele umuntu lomntanakhe abaze bethukana kakhulu embonweni yokwenza kwabo. Izinto ngabakhangela abantu umuntu lomntanakhe izinto ukunyathela kwabo usuku. Uyafika benyathela ufana naye. So akula mehluko esizawubona.
Saxoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe obefundisa abesifazana ngenhlelo zokuvota.
Omama vele balesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaqhuqa, bayayisaba. Bese lama-groups abomama abafuye imbuzi, abenze izingadi. So ama-groups wona lana yo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana.
Saphinda sakhuluma loNkosazana Magodonga Mahlangu ngelanga le-International Women's Day.
Umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelayo, engelamapolicies yami, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa ubesenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu abakhe, imuli yakhe, idle isude, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayedinga lokhu lokuabantu amashopu anjengabasecredit union zithethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe erodisia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha kodwa singaqathaniswa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olamapolicies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi owezimbabwe kuyohluleka ukuthi atheke 3 meals athekele abantu abakhe athekele imuli yakhe
Abanye njalo abanjengonkosazana noNgqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi uthi impilo inzima ngoba sebethathelana ibhizimusi labantwana abancane.
Na uthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi sekuthekizwe kuyafanana lodokotela lo bantu. Ngawo uyabuhola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awuna msebenzi ongela-risk. Lokhu yi-choice. Hayi amapolisa vele sabe sime lawo emakhoneni. Uhlupho esibala lokuthi ungahamba sika report ukuthi hayi umuntu lo wenze so lakhe kahle navele la hlupha lina momothe ezicansi zaba zenzele ziyazidaka lezi kodwa ukuhlukumeza hayi lokucela ucansi zikungelambadala hayi asavamanga kangako.
Unkosikazi Lucia Matibenga wachasisa ngobunzima obubhekane labesifazana abahlukuluzwayo ezindlini.
Ngibona ngazathi kunzima kakhulu kubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli. Ukuthi babe khakazo lesiyaripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi ezinye zenziwa kubo zathule umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo. Yena uzalalaphi, uzahlalaphi.
Ngemva kokususwa kukamongameli Mgabe embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo, saxoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra unkosikazi Thariso Moyo Phiri, owasipha umbono wakhe ngonkosikazi Grace Mugabe.
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa. Ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka, asiyomfazi wepolitics. After that usengenela eyenzani, eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi. Ngoba angikaze ngibone umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe. Ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi ku-struggle. Kulento eziningi ezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo. Wayekhanya ngani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe.
Ukansela Thamani Ncube ka-Ward 15 eLuveve kobulawayo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uzafeza izithembiso zakhe.
Angithi siyazi ukuthi thina elizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo zingenzakali.
Ibandla leZANU-PF lithi kufanele umongameli Mnangagwa aphiwe ithuba lokubusa andubana abantu bakhonone ngoba usanda ukuthatha nje intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asihlanganeni kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha.
Sanibonani balaleli be Studio 7, siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo.
Before tomorrow's gonna be better, yeah. See how it feels, yeah. Bele, bele, nga bitch, yeah. Yeah, that is how my tuba. Kota vengi lao, vengi lao. Venga razengi mbone, vengi ndao. Venga tuga nga hamba, natin sayo spana. Para still feel bad, na lukume lizara.
Leyo-ke yingoma kaMsiz K ethi yona ngiyakukhumbula. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Besile ngxoxo lomphathi ntambo ezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa emini ngo 2:30.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.